umcimbi lo ukuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana lezi zabantu zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapolisi eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho akucabangayo kuZulu kaziwa Zimbabwe ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa nguZulu weZimbabwe.
Kulapho yini uBaba Chamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of a Nation Address ngenyanga kaNovember eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani, ukuthi ke awukazulu umkhonomi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubungumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kukanti-ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko kuZulu.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani ekulivimbeni?
Apha isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akana kuzwisisa ukuthi uPresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu kubakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudubeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona ngasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Nelson Chamisa.